umhlaba wonke ebe lokwesaba ukuthi singagcina sesingena kumpi yesithathu ehlanganisa umhlaba wonke i-World War. Ngoba kunje nje Israel kuzwakala ngani iHezbollah lapha eseLebanon, laye kuzwakala ngani isifuna ukungenela empini le Israel le Hamas, kuthi le Iran laye kuzwakala ngani laye iyalungiselela kwaziyo ukuthi impini yiyona ke Hamas imali. Le Russia kuthiwa ibithumeza indizamthina zokulwa eduze nje ingani yasikiza nje kulokwesaba kakhulu ukuthi kungagcina sekusiba le mpi engasilumathe benkulu kakhulu khona phansi.
Singathi-ke kulungiswa njani nxa kulokwesaba ukuthi
kunzima Duke, kunzima. Sibonile United Nations Secretary General laphana kuTerez esithi hhayi kanje kukhulumisane umlotha abaningi balokho besithi le okuthiwa yi-two state solution ukuthi Israel le-Palestine behlalisane kuhle khona phansi. Kodwa i-Israel ithi yona ayila problem ne-Palestine, ukudukuvo kuba yi-Hamas, ngoba i-Hamas yesuke yathumba abantu abangama-Israeli, yabulala abantu abangama-Israeli. So abantu abaningi sibonile abantu be-demonstrator endaweni ezithiyeneyo lase-Washington DC kukhanya basekela i-Palestine, kodwa ayinxa ye ubuqhiwu lo kwenziwe iHamas, bathi hayi iHamas abayisekele. So kodwa kuba nzima khonapho ukwahlukanisa iPalestine leHamas.
Ye, siyabona njalo ele Israel lithi lilakho ukuthi lingene eGaza Strip khona ngale kuyahlasela. Phezu kokubhomba konke lokhu, pho ke abantu-ke abasoze befe kakhulu kulo.
Hayi, lokhu yinto ezabanzima kakhulu ngoba kuthiwa kulama-tunnel ukwembiwa ngaphansi so bakwanisa ukuthi becashe ngaphansi so abakwaziyo ezokulwa laba abathi hheyi yimpi engathatha okwedlula inyanga ezilitshumi ukuthi sibili nxa i-Israel sithi singena emhlabathini waseGaza.